sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 10 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sidube kanje bona bezimbabwe sibide ngenxa yokuthi iZANU-PF ekuhlale. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi khona ujudiciary is captured iZANU-PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kube ndlala elizweni iZANU-PF elohlupho.
Umeli wechitungwiza North edalele parliamente umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso i-bail ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Izisebenzi zevuba chikwe mine ezibotshwe kulandela udlakela emgodini lo zimiswe emthethwandaba namhla eGwanda.
Ukhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana.
Kulabancoma ukhetho lwemelika labanye abachothoza indlela oluqhutshwe ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeli wechitungwiza North edalele parliamente njalo elilunga le-CCC umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi ngemali yesibambiso i-bail namhla ngemva kokuvalelwa ejele leChikurubi Maximum Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ubotshwe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga ebandla le-CCC alitshumi lanhlanu agoqela umeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Skhala besetheswa umlando wokuphehla udlakela eNyatsime. Usikhala labanye sebencitshwe ibail kanengi njalo balokhu bevalelwe. Igqwetha likasithole umnumzana Oliver Marwa utshele iStudio 7 ukuthi usithole uhlawuliswe imali yesibambiso engena kunkulungwane ezingamakhulu amathathu zamadola eZimbabwe 300,000. Walaywa njalo ngumantshi ukuthi kumele ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba ipassport yakhe. Usikhala laye umiswe emthethwandaba eyedwa phezu kwelinye lamacala okuphehla udlakela abhekane lawo okuthiwa walidala ngomnyaka ka-2020. Kuthiwe aphenduke edale mhla ka-17. Njalo ibandla le-CCC lithi lanxa lijabulela ukukhululwa kukasithole lifuna usikhala labanye bakhe abaseleyo bakhululwe ngoba bengelamacala. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Mina ngibona ngani lokhu asekusenzakala ukuxabanisa abantu banye bexatshaniswa umthethwandaba ngoba phela esibaziwe ukuthi bebevele begwedelwe icala elifanayo. So nxa sokunikwa abanye ibheli abalibesala kuyatshengisa nje sobala ukuthi lo bhikuxega abantu ukwenzela ukuthi abantu nxa siya kuma-election kule confusion kungani kulothandwayo kungani kulozondwayo. Yibubi bezanu bonobo ngoba nxa sithi thina i-judiciary is captured khuluma ngakhonokho kanye okwenzakalayo kathina.
Usikhala yena awuboni kufika laye lapho kokuthi usephiwa laye ibheil uyakhululwa.
Uzafika khona kodwa-ke engikuthoyo ukuthi ukuthi kuze kwehlukanise bona babuthwa bebethelwa cala linye kuvele kudalwa kuyini kuyatshengisa ukuthi khona kube sandla sempene ngemva kwento yona le yenzakalayo. Izinto zokuphekwa ziyakhanya ukuthi ziphekiwe njengoba ngithile ukuthi lapha kufuna ukuthi kuxatshaniswe abantu bagcine bengasazwani ngani kwakho kulomunye ongathandwayo kulomunye othandwayo. Sikukhangele khonokho lamaZimbabwe ndifala kubona ukuthi kulokuganga ngithe mina kule sandla sempene ntungami.
Kodwa bayakulandula bezanu-PF laba emthethwandaba ukuthi kulezombusazwe ezikhona lapha.
Ukukhuluma lomuntu wezanu-PF kumbe uyalandula kumbe kalanduli kufanana lokuthi ukhuluma lomuntu oyive ngoba sidube kanje bona bezimbabwe sidude ngenxa yokuthi izanu-PF ekuhlale. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi khona ujudiciary is captured izanu-PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kule ndlala elizweni izanu-PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi yonke into isile elizweni izanu-PF.
pho siyabe sithuthi iZANU-PF ukuthi itheni yangkhona laba yibo abantu odiabolos abangemva kwento zonke zomizi.
Yebo usephumile ubaba usithole kodwa usikhalo phakathi lamanye amalunga ebandla lenu alichumi lane ungathanda ukuthini ezimulini zabantu laba balokhe bevalelwe
uzimuli zabantu laba ngithi ke sisempini bantu bakithi mayuyu yazi ukuthi kubuhlungu izihloko zenu senhlala isikhathi eside lingazazi lingaziboni lingakuhlalilazi ngicela ukuthi libophe amabhanti libophe inkalo ngoba ngiyazi ukuthi ngabe vele i-politics i-politics eyenzakala la umuntu obothelwa icala le-politics kafeli ejele kakula esimaziwa ukuthi enicela iqala icala le-politics bazaphuma kuphela sibe sesibonga njalo futhi namagqwetha ngomsebenzi omkhulu abawenzayo siyakwazi siyathandaza silana emthandazweni zimuli zabo silani ngaso sonke isikhathi lapho esibhuka khona siyakhuleka ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala kube lubuyele oluhlangane lwezihlobo zenu so ikho kuthi hhayi qinani isibindi i-politics iveli njalo okwesikuthiwo yukuthi hhayi amagqwetha azasebenza bazaphuma khona kona babasebenzi.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Abasolwa abayizisebenzi zevuba Chikwe Mine abangamachumi amabili lanye 21 bazalala entolongweni namhla ukuze udaba lwabo lokucela isibambiso sebail luqhubekele phambili kusasa. Izimbamgodi lezi zimiswe emthethandaba eGwanda zisetheswa icala lokwenza udlakela oluqhamuke ngolwesibili emgodini lo lapho okubhikitshe amakhosikazi abo. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo.
Umthuthisi uFaith Mutukwa utshele umantshi unkosikazi Charity Maphosa uthi abasolwa laba batholakala bele mpahla ezatshontshwe ezitolo ngesikhathi sokuqhamuke udlakela. Umnumzana Mehluli Dube lo nkosikazi Prisca Dube abeZimbabwe Lawyers for Human Rights ngabameli babasolwa laba. Siyixoxele umnumzana Mehluli Dube.
Into eyenzakaleyo abantu laba ade beyi-183 bebotshwa ukuthi khona ba-demonstrate against u-employer wabo eVumba Chikwe obaqatshileyo. Samhla sesibuye ekhoti abantu ade belecala ababelethwe ekhoti bayi-21 owebheli siqinise sikwenza after lunch. I-state yayisithi khona ifuna prosecutors khona funa isikhathi sokuthi ependule to i-bail application yethu so icala ligcine selikuthi khona libuye kusasa futhi.
Uphinde wathi abanye abasolwa abalikhulu lamachumi ayisithupha lambili 162 sebekhululwe ngamapholisa.
Kulawa dispatchile ade besele e-police station ngikhulume lo officer in charge wakhona ngale e-law and order wantembisa ukuthi vele seyoprocessa kathi sizuthi ukuthi bebayi-release. So wakusasaselanda khanya selanda wona laba for i-bail application sizoqetha i-bail application ukusasa siqalisa nge-response ye-state to bail application esiyenzile ezofulawana ukhanyani sebekhitshwa amapolisa.
Umnumzana Wilbert Ndiweni ongunobhala jikelele we-Coalition for Citizens Advocates eyinhlanganiso lelo amalungelo oluntu layo uchothoze ukubotshwa kwezisebenzi lezi esithi sezile nyanga ezintathu zingatholi iholo lazo.
Singakhangela ukuthi khona indlela ebotshwe ngayo abantu bona kade befaka izikhalazo zawo ezokufuna iholo ekhampanini sesibona njalo sebethathwa bebotshwa kungachazi ukuthi khona bazathola njani imali zabo lezi akade bezifuna. Hayi lathi lokho kuyasimangalisa kakhulu.
Ngolwesibili emadabuka kusa amakhosikazi ezimbamgodi zevumba Chikwe Mine avimbe isango lalomgodi ekhonona ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Kuthe ilanga lithona amapholisa axwayisa la makhosikazi ukuthi achitheke kodwa bala lokho kwadala ukuthi amapholisa ajike intuthu erithayo kwasekuqhamuka udlakela. Obona ngobudlelwano lozulu evumba Chikwe Mine umnumzana Robert Chikwe uthi okwamanje umsebenzi usamile kulomgodi ngoba enye impahla abayisebenzisayo ichaphazwe ngesikhathi kuqhamuka udlakela. Uthi bazimisele ukuxoxisana lezisebenzi ngokuthula njalo bakhangelele ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ku siqhubekela phambili kubalwa kwamavoti awokhetho lwe-midterm kwele Melika abalwela izikhundla zedale le-Senate lele-House of Representatives endaweni yezimbalwa bamelele impumela yokhetho lolu ngoba kubalwa amavoti athunyezwe nguZulu kusetshenziswa i-post office, amagabha okuvota lokunye. Akukacaci ukuba kuzahamba njani kukhetho lwedale le-Senate Arizona leNevada esabelweni seGeorgia kube ngutshiki lobhanqa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga ozamela indawo le edale leSenate. Kuza kwenziwa olunye ukhetho esabelweni lesimhlaka 6 kampalakazi. Okwamanje abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibandla lamaDemocrats lilezihlalo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48, kuthela ama-Republicans lilezihlalo ezifika phose amachumi amahlanu 49 kudale le-Senate. Lokhu kungaziwa njalo ukuba kuzahamba njani edale le-House of Representatives loba ibandla lama-Republicans kukhanya lizahluthulela elama-Democrats idale leli. Umongameli Joseph Biden uthi impumela yokhetho lolu iveza ukuba ukhetho lwenziwe ngendlela efiswa nguZulu. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Akulabufakazi obuveza lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Muzi Ncube olandela ezombusazwe.
Ukhetho lwe Melika lapha olwama midterm elections belungachiphanga sibili ngoba kusobala ukuthi khona i-economy ye-America lapha kayihambi kuhle kakhulu ngoba siyabona ukuthi inflation iphezulu sibili njalo i-fuel layo iyadula, ukudla kuyadula, yabona thina siku transportation lapha kusichayile kakhulu ngoba i-fuel le yesisebenzisayo kuma commercial transportation ethu ikhwelile kakhulu, i-diesel iyadula yabona. Ama Republicans kade gijima ngalo lelo.
Ibandla lama-Democrats lona beligijima likhankasa lithwele uphi umbiko?
Sikhumbule ukuthi kulento leyi Supreme Court okuthiwa yi-Roe versus Wade e-abortion Supreme Court eyayireversayo. Ama-Democrats hayi, abantu baphumile kakhulu bevotela ama-Democrats because bebengayithandi i-judgment ye-Supreme Court leyo, and labane abaningi sibi lama-Republicans bagcine bevotela ama-Democrats ngoba kade bengavumelanile Supreme Court judgment leyo Roe versus Wade. So bekungachiphanga sibili kodwa aphumile enqobile sibili ama-Democrats sibonile ukuthi enze kuhle and aphumelele ngendlela kade kungathenjwanga ngayo. Ama-Republicans azange awine sibili ngendlela lekade ngani ucatshwa ngani kuzawina ngayo. And sibone nje kakhulu lapha u-Governor we-Florida uDeSantis nguye sibili ongani hayi badlulile kakhulu bonke nje ama-Republicans, watshengisa ukuthi even ku-next election le presidential election in 2 years hayi umuntu sibili okhanya ngani bayamthanda kakhulu, and uyabona ukuthi ikho umongameli lo uTrump engamfuni uDeSantis eqalisa ukuthi amhleke nje abe emkhathuna into ezinjalo.
Abaningi akade bekhankaselwa ngoye ngumongameli umnumzana Donald Trump banqotshiwe ekhethweni bemele ibandla lama-Republicans. Kungabe umnumzana Trump nguye yini obadlisile?
Abaningi hayi, uTrump yena akabasamfuni sibili ngamangakhe lawa njalo ngento yakhe January 6 insurrection leya. UTrump khanya ama-Republicans lawa sebebonile kakhulu ukuthi hayi ngumuntu nje othanda izinto zokuthi abantu bengahlalisani kuhle, lokho abantu abakufuni sibili.
Umnumzana Muzi Ncube ulandela ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha kwele Melika. Kusenjalo abahlaziya ezombusazwe labamabandla aphikisayo kwele Zimbabwe bathi benzela amhlophe ele Melika ngokuphatheka kukhetho olungelabudlwangudlwangu ngolwesibili. Kodwa kulabanye abakubandla elibusayo abathi ukhetho lolu belungakhululekanga. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden utshele intatheli izindaba ukuthi ukhetho olwenziwe elizweni lakhe lubonise intando kaZulu njalo uyaziqhenya ngelizwe lakhe ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ulanxabe kulokudlephana ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho kweMelika. Ukhetho lwabo belukhululekile ngakho kungeke kufanane lokwenzakala eZimbabwe.
Awusoze uyithole i-total democracy umhlaba wonke ungaka. Kodwa ke kuba khona lokho kuthiwa kuphosa kube duze le-democracy. So ke sithi ukhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana. Alaba abakhontestayo benikwa amathuba alinganayo, so kungabe ku-media coverage kumbe kungaphi. Akula kubulawana, akula kwethuselwana. Ikakhulu uma sesiqathanisa lakithi lapha kwele Zimbabwe ukuthi iZANU PF ihlezi ihlukumeza abantu iriga ama-elections.
Umnumzana Elvis Mashaba, enye inkokheli yebandla leZANU PF koBulawayo, uthi ngamanga luhlaza tshoko ukuthi ukhetho lweMelika belilokuthula.
Umhlaba wonke ubukhangele lapha sibukele ama-elections ade senzakala e-United States. Na uTrump bethethisa kusenziwani ukuthi kambe yiyo yini democracy ekhulunywa yini. Sibonile la, at the same time lapha uBiden enika statements ukuthi kulabantu abakhona abangene ku-election abakwaziwayo ukuthi kabasoze bafa bavuma ukuthi bona banqotshiwe ekhethweni. Ngapha kithi kungakwenzakala, it's a problem. Thina ithi esiyabe sivalela abanye. Kanti-ke sibonile othamisa bekwenza ngo-2018 besala ama-elections, be-announce ama-elections arongo before i-ZAC ingaka-announce. Kwa-creator imisindo, kodwa bona abakutsho ukuthi democracy, but kithi ngapha it's undemocratic.
Omunye wabalela amalungelo oluntu umfundisi Angliston Sokhulu Sibanda uthi leMelika ngeke liziqhenye ngokhe
Nxa sikhangele ukhetho olwenzakale eMelika, sikhangele i-hate speech ekhulunywa ngabo-Trump, sikhangele i-polarization ebekhona, le-tensions ezibekhona, le-atmosphere ebekhona, siphinde sikhangele ukuthi ama-results lokhu engaka-announcewa, lokhu kudonsa. Siyazibuza ukuthi ngabe kuseZimbabwe ngabe kwenzakalani, ngabe ama-embassy sikhiphe i-statement ukuthi ama-election ayarigwa, mhlawumbe ngabe abantu sebengeniswe ezitridini baphiwe imali bangena ezitridini batoyitoya sebetshisa izinto. Amazwe la amakhulu azithi wona ayazi ngezihle ngedemokrasi, lawo isibehlula idemokrasi. Lanxa bona bele 300 years of democracy, kodwa idemokrasi yangikhona layo iyabaxaka.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, uthi ungabe kukhona abanye beMelika ababe bengafuni ukwamukela impumela yokhetho kodwa ngeke kufane leZimbabwe.
Kodwa siyabona njalo eMelika kusaqhubeka kunabanye abangafuni ukwamukela impumela yokhetho lanxa zonke impawu ziveza ukuthi ukhetho belungolukhululekileyo kuleyo ndawo. Kanti-ke siyabona ukuthi kuya idemokrasi siba sengozini eMelika, kuyadingeka ukuthi bakuguqule khona lokho. Kodwa nanxa sesitsho kanjalo, angeke uqathanise leZimbabwe. IZimbabwe kusesekunengi kakhulu okubi okuvimbela ukuthi abantu bavote bekhululekile. Ngakho-ke kunengi okufanele kuguqulwe eZimbabwe, lanxa kukhona okufanele kuguqulwe eMelika, okweZimbabwe kusesekubi kakhulu.
UNkosazana Thokozani Khuphe ukubandla le-CCC uncoma eleMelika.
Kumele ukuthi sikophe kuma-America sibone ukuthi bona bayenze njani izinto zabo, ngokuthi ukhetho phela uyabo fanele uzikhethele umuntu omfunayo, ngukhetho omthandayo. Yikho kumele lathi njengeZimbabwe sikophe lokho okwenzakala e-America, abantu bazivotela bekhululekile kulokuthula, kungaladlame, kungala kutshayana. Yiyo idemokrasi le esikhangelane layo.
Ukhetho lweMelika lolu abaluthi ngama-midterms kujwayelekile ukuthi bandla elibusayo lihlale linqotshwa kwamagama, kukanti lonyakela ama-demo khathi elibusayo alinqotshwanga kakhulu njengalokhu okujwayelekileyo. Iziphathamandla zikahulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa zalile ukukhuluma ngokhetho lolu zisithi akuqondanga ukuba zethule ezikucabanga ngokwenzakala eMelika njengoba ele Melika lilesigodlo saloko leZimbabwe. Ngimela Studio 7, igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Abendaba abe Reuters babika ukuba ele Ukraine lithi selithethe idolobho leSnihurikva esabelweni seKherson. Ele Russia lona lithi selisusa ibutho esabelweni lesi. Abezindaba beAssociated Press bathi sebebuyele emsebenzini abatshayeli bendizamshina kwele Kenya abakhala leyo msebenzi bekhala ngeholo eliphansi lokusebenza nzima. Ukhetho olusanda kwenziwa eMelika soluphehle umbuzo omkhulu ophathelane lokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Umbuzo lo ngothi njengoba iZimbabwe layo isiya kukhetho ngomnyaka ozayo, kukhona yini engakufunda kundlela iMelika eqhuba ngayo ukhetho lwayo ukuze kungabi lokudonselana okuhlala kusiba khona phezu kwempumela. Udaba oluhlupha kakhulu kukhetho lweZimbabwe ludlakela oluqondiswe kulabo abasekela amabandla aphikisayo. Ukuthenga amavoti ngemali kahulumende lokunye okuchiyeneyo okugoqela ukungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote ngesiNgisi. Emelika ukhetho luqhutshwa ngokuthula, kanti lezizalwane zaleli lizwe eziphandle kwelizwe ziyavunyelwa ukuvota zilapho ezikhona. EZimbabwe ibandla elibusayo leZANU-PF liyala ukuvumela lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC njalo engukansila wakobulawayo uMnumzana Edwin Dlovu.
Kuningi okumele sikufunde ngelizwe leZimbabwe indlela amanye amazwe aphatha ngawo ukhetho kakhulu oMelika laboBrithani. Okokuqala, ukhetho emazweni lawo luyakhululeka ukuthi abantu bakhankasa ngendlela abayifunayo bengaphanjaniswa. Bese sikhangela lezindaba bayakhuluma ngenhlelo zamabandla wonke nalawo kungela kuphanjaniswa, ngakho ongakhithwayo kumabonakude, ngakho ongavunyelwayo emsakazweni bowapho kumaphephandaba. Kuqakathekile okumele lathi njengeZimbabwe nje sikufunde khona lokho. Ikanti lo dlame kwamanye amazwe njengaboMelika kasiboni lusiba khona abantu bakhululeka nje benzeke abakuthandayo. Okwesibili esikufundayo ngokhetho lweMelika, singathi ama-voters ahamba sizinali, akulama-fixed voters ukuthi ama-voters athi hayi singawebandla elithile sivotele ibandla elithile loba nje lingela nhlelo ezihambekayo ezingancedisa uzona. Singakhangela-ke kakhulu eMelika leBrithani kuyatshintshana, kuyangena iLabour kutshintshe, bese kuzongena ama-consecutive kutshintshane njalo njalo, kuyangena ama-Republicans eMelika kuphinde kungene-ke laba bakaBiden.
Babu Gawule, kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kukhetho lweMelika njengoba sisiya kukhetho nje ngomnyaka ozayo, kumbe konke nje eZimbabwe okuphathelane lokhetho kuhamba kuhle?
Baba Nkomo, ngileqiniso ukuthi manginanzelela nyamuzi kwabuNdlovu, sibonile izolo ukhetho lweAmerika oludlulileyo lapho uTrump athi owathi ukhethelelwano lwe-Amerika lutshontshiwe, wagcina sekulokudonselana, wathatha kulama-protest okusenziwayo, zonke izinto sekulo msindo, kwakhanya into yakhona fazi nam kuyinyathela nje, kodwa yayikhanya ukuthi vele iyashupha, yabayangisa kakhulu ngoba babekhanya bengabantu bethi bona bayakhanya, kodwa kwakhanya ukuthi hhayi umfazi ogcobisa ibhuda, i-complexion yakhona nalena i-Amerika ayisiyo. Sakhunde okuningi lafana ngayo i-Amerika. Hawu i-Amerika hhayi angekile ngizele zifunde lito kuyo kathesi, ngoba labana abantu Nkomo, abantu abasibakhangelile thina njengabantu abawone kakhulu izwe lemuva lo eleyona kwabazama ukuthi bekwenze ukuthi kulandele ayisikho abakukhulumayo. Nabantu nje abanganyaya ibi namazwe amanye bayangilela into zamanye amazwe, khangeke bayenze into ko-Iraq, khangeke bayenze into ko-Libya, khangeke bayenzeni nabantu ukuthi ngabe sikhangela siyiqiniso sililize sijulisa semiqondo yethu, sikhangela nabantu labana athi nababisela kwizini kwi-slave trade kwale muva.
Uyamuzwa uBaba Gawule, Baba Ndlovu, uthi iMelika ingumzekeliso omubi kakhulu nxa kukhangelwe ezokhetho lapha lombuso okhululekileyo.
Ngangibona kwesinye isikhathi abantu besezinkonzweni kungahlatshelwa kakhulu ingoma, ukuphakeze kakhulu, siyabona amadimoni esephuma laphana esesiqama umuntu esiwa kumbe esenzayo, okuthi ukuthi umoya omuhle lomoya omubi kuvele kakuhlangani. Bekuvele kungethusa nxa iZANU-PF bengathi income iMelika ithi iMelika ibamba kusezokhetho, ngoba vele babamba ukuthini iZANU-PF ibamba ukuthini le ndlela iMelika ibamba ngayo. iMelika ibamba kuhle kakhulu, ukhetho luyancomeka lanxa kube khona okungathiwa kuphambanisekile, phela kusolakala kuphambanisekayo bale ndlela yenhle eqondileyo ukuthi bakulungisise. Akunjengalapho kudutshulwa khona abantu ngamasutha ngoba abantu sebethe sokuphuziwe phela ukukhitshwa impumela yokhetho. Abantu kabavalelwa ezitokisini, abantu kabatshaywa, kabenzwani, kuyalungiswa nje bephutha kokuhle kunjana. iMelika umzekeliso omuhle kakhulu, yikho kodwa-ke hhayi kwethusi-ke laba beZANU-PF nxa besithi akufundwa lutho, sinike funde lutho kiyo. Yebo kambe imimoyana le enyibile engikhulume ngayo, hhayi sahlangane sili nje ngamanzi le oyili, ngazi ukuhlanganisa ubhoyile, amafutha kuyaphezulu, kuyamanzi ayahlale phansi.
Nxa sesikhangela izinto ezifana labo diaspora vote ezivunyelwayo eMelika babugawule lokungabi khona nje kodlakela ayisizo izinto esingazincoma yini lezo
baba nkomo idiaspora vote ayibe khona sibili emazweni lawo angalazitha ngaphandle but idiaspora vote nayiswa khona emazweni alezitha ngaphandle njengamazwe yabo America o America bale ama refugees lawo America ba vele ungakhangela futhi khangela nkomo uzathola ukuthi abantu abamnyama khona ngale America yibo badutshilwayo ungakhangela kodwa uzathuthu khangela ukuthi kanti vele kuyini okuhle ngayo America vele
umnumzana believe gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lo councillor weCCC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu kungxoxo ebilawulwa nguNtunkamili Nkomo weStudio 7 kwezemidlalo uSadio Mane odlalela eSenegal ulakho ukwehluleka ukuyadlala emidlalweni yenkezo yeWorld Cup lonyaka kulandela ukulimala kwakhe edlalela iqembu lakhe odokotela bathi kukhanya ngani kuzahlupa ukuba ayedlala kwele Qatar ngoba ulimele kakhulu silokho sikwezemidlalo yenguqu siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu ngenkezo yeWorld Cup sixoxelaye ngabanye abadlali abazadlala kumncintiswano lonyaka
nxa sikhangela umhlaba wonke angithi sikulamajaha anjengabombaphe laba beFrance kulamajaha anjengaboNeymar khona le eBrazil kulamajaha anjengabo ngasikhangela njengakubo oFrance oPogba labo ngabanye kade bencedisa kakhulu iqembu leFrance singaqembu leEngland iEngland izakhangela abafana abasethe bathe lapho abantu abaphula kuArsenal bekhangela ukubona uShaka lapho kuManchester United bekhangela abadlali abantu ngabo Rashford and then mawusiya siyakhangela amaqembu anjengabo Argentina Lionel Messi sizibe namhlanje kuthiwa ingxenye zingaba lokwethuswa kokuthi engabe engekho ngoba ungathi ulimele kodwa mhlawumbe uzabe esepholile ngesikhathi sidlala kodwa uLionel Messi njalo kuye male iWorld Cup ngomunye umdlalo okhangelele ukuthi engabisa ukutshintsha okuthize kundlela amajaha e-Argentina azadlala ngayo kodwa ngingasikhangele njengeqembu le-Portugal yethu sangikhangelele kela yena uCristiano Ronaldo kodwa hayi abaningi yabona bale bazavuma ukuthi uCristiano Ronaldo iminyaka yesinengi njalo ngaphakela indlela yadlala kuye khona leManchester United hayi singathi sukufuna ukwehlula lanxa ungakhangela amanye imidlalo yabo abayidlalile kuma-qualifiers nala World Cup ngekungamthuki lokukhonona okuthize ukuthi hayi sekulibizo nje sekuyindumela yalokho bekusenzakala kwela izolo kodwa kwakhathesi hayi ungathi sokufuna ukwala ngakho-ke hayi iPortugal ye ingaba lethuba ukuthi ingawusukumisa ingasukumisa inkezo kodwa hayi ithuba labo lincane uma ufuna ukulinganisa nabanye amaqembu
lo ngumnumzana Thandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu sixoxelaye ekobulawayo Live Talk namhla siqhubekela phambili njalo sixoxa ngempumela yokhetho lweMelika olwe midterm. Singekehlukani sihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli weChitungwiza North edalele eParliament umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso sebail. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibane njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.